indaba yokuyethuselwa le mina kimi angethuki sibili kodwa intshengisela ukuthi kujuthi sebezwile sibili sebekunanzelele sebekubonile ukuthi oticha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela imonday le-tuesday ungabona sebethusela sebeyibona i-effect sebeyibona impumelo ukuthi abantu laba kusho ukuthi ba-serious ngento yabo thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba i-monday ne-tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le abasinika yona hayi ayenelisi sehluleka kunje ukuthi sibhadalele abathu abantwana bethu abantwana esibazalayo ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda nxa lo mntwana khona ose-university angikhulumi ngama-fees akhona okwakhathesi compared to eyami salary okuphinda kusizwise hlungu kakhulu singababalisi ukuthi thina abanye bethu aba-underlayo i-government ezabe imali ezikutsha khona leziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi abantu abaphuma ezandleni zethu wakhanya bona babe eyabephey inxa ikhona abajabula ngoba iningi
uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo kodwa lina lithe incane kakhulu leyo mali ikathesi njengoba uhulumende esithi kalayo alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa
Now we are saying give us $520 or equivalent a bank rate. Then you'll see us going back to work every day. Tina msebenzi wethu siyawuthanda kakhulu njalo lokufundisa siyakufuna sawuhamba sakufundela with passion. But sithi abafake imali bazabona bengasinika imali esifaneleyo lathi siyasebenza kakhulu.